Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo lamhlanje ngesonto kulelanga lekhisimusi mhla zimachumi mabili lanhlanu ngompalakazi 2016 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla leMDC selikhuthaze uZulu ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Njalo lamhlanje silipha ithuba linabalaleli ukuba nali bingelele izihlobo labangane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDCT selifisele uZulu weZimbabwe ikhefu lekhisimusi elihle lamkhuthaza njalo ukuba na alungiselele ukhetho luka 2018. Leli bandla lithi ubunzima bonke obuselizweni bubangelwe ibandla leZANU-PF njalo kumele lisuswe embusweni. Sixhume isiphathamandla saleli bandla umnumzana Bednigo Bebe.
Esingakutshela abantu kumbe esingakutshela ebantwini ukuthi bakithi wonke umuntu eZimbabwe kufanele likunanzelele, likwazi, liqinise ukuthi wonke umuntu kufanele acabange ipolitiki, ngoba ipolitiki yiyo eyenza ingakusasa yakho ibe mbi kumbe ibe nhle. Kuqakathekile ukuthi ezindlini lingameleli ukuthi kuyabizwa abantu eralini kumbe kuyabizwa abantu emhlanganeni yabo MDC. Lihlezi ezindlini liyimuli likhangele ukuthi kambe okulihluphayo kuyini, kudalwa kuyini. Kudalwa yikuthi abantu kabakhulumekanga ukuthi bakhethe lokhu abakufunayo ngenxa yehulumende kamkhaya. So umnyaka lo nxa uqalisa abantu kabake lama-resolution amatsha awukuthi hhayi umnyaka nxa uqalisa sifuna ukuthi u-2018 ebuya ke siphumule ehlutsheni lokuthi sibuswe ukhulu lo ofuna ukuthi afele esihlalweni. Ufuna ukufela esihlalweni nje eguga esenze njalo, uguga lelizwe leZimbabwe. Yikho namhlanje singalamali eZimbabwe esebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Umnumzana Bednigo Bebe isiphathamandla sebandla leMDCT. Njengokutsho okwami ngaphambilini, lilanga lekhisimusi lamhlanje siphalina balaleli ithuba lokubingelela izihlobo labangane. Lamhlanje uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lohlelo lwabasakhulayo galusoze lube khona. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya lamhlanje nje kulilanga lekhisimusi. Silomfundisi useNisibanda. Mfundisi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu, lami ngithi khisimusi enhle kubalaleli bethu.
Ikhisimusi lamhlanje usiphathelene?
Ilanga lanamhlanje lilanga liqhakathekileyo kakhulu elekhisimusi. Ngiyakholwa abanengi bezalwa bekulilanga lapho wonke umuntu olijabulelayo. Into eqhakathekileyo kakhulu namhlanje ukuthi abantu bacabange njalo babekwazi ukuthi kade indaba ikhisimusi yabakhona. Ngenxa yokuthi ngiyakhumbula ukuthi mina ngisakhula, ulutho engangilukhumbula ngekhisimusi ukuthi ngangithengelwa impahla ezintsha kumbe kudliwe irayisi, kubhekwe amakhekhe, kube lilanga lokujabula lokudla. Ikakhulu nalapho esasikhona emalokitshini kwakulilanga lapho osizwa iredio ikhala ilanga lonke kuze kube kusuku. Ngakho phakathi kwakho konke le njabulo mbonani kwezinye isikhathi abantu bayakhohlwa ukuthi kathi ikhisimusi lilanga lani. Kuqakathekile ukuthi sikhumbule ukuthi ilanga lapho uNkulunkulu akhumbula khona umhlaba, ilanga lapho uNkulunkulu aziphendula khona wabuya wazenza waba ngumuntu siyakhumbula ukuthi yena uNkulunkulu mkhulu kakhulu ukuthi izulu ngokwalo uyaligcwala uyagcwala umhlaba wonke kodwa wazenza waba ngumuntu waba ngumuntu wafanana njengathi weza lapha emhlabeni ngakho lilanga liqhakathekileyo kakhulu leli
njengoba umumo umimanzonzo kangaka elizweni umfundisi ungathi balithakazelela ngemfanelo na leli langa abantu
kakhulu ngenxa yokuthi nxa ungena lapha edrobheni uyananzelela ukuthi lokho kwakusenzakala kudala ukuthi abantu bakwanise ukuba le mpahla ezintsha sokunzima ukuthi kwenzakale kodwa ngiyananzelela ukuthi kathesi abantu abasakukwanisi lokho ngenxa yokuthi iningi labantu liyabe licabanga ukuthi imali yokuthi ibhadalele abantwana i-school fees ikhona yini ngisho khona imali yokudla eyokuthi kumbe umuntu abhadalele amagetsi akhe kumbe umuntu ayibhadala ku-council galayo vele layo naleyo mali ngakho imali yokuthi ayejabula-ke ngekhisimusi kuthenga impahla ezintsha kuthenga ukudla ayisekho so sibona ukudubeka kakhulu okukhona kathesi ebantwini ngike ngahamba lapha edrobheni uyabona ukuthi kule mdwendo yabantu abazama ukuthola izimali emabhanga lumnyaka kulokudubeka kakhulu empilweni zabantu mina ngifuna ukuthi njengoba namhla kulilanga lekhisimusi ikhisimusi yaletha ithemba ikhisimusi njalo yaletha ukukhululeka lenkululeko ebantwini siyakwazi ukuba ilizwi likankulunkulu lithi ujesu vele lona ibizo lakhe lithi jesu lalisithi ukuthi umuntu olande ukuzosindisa abantu bakhe kutho ukuthi unkulunkulu ulathe elinye ibala lakhe lalingu-emmanuel unkulunkulu ulathe ngakho kumele sikunanzelele ukuthi unkulunkulu ukhona njalo unkulunkulu ulathe khonapha elizweni lethu lezimbabwe
kuyigqibe ngomthandazo
namhlanje kuyikhisimusi sifuna ukuletha lo mthandazo uNkulunkulu baba sithandazela ilizwe lethu laseZimbabwe ukuba ngelanga leli lekhisimusi njengoba wena weza lapha emhlabeni ngabe uNkulunkulu ungabuya lapha elizweni lethu leZimbabwe uguqule umumo wethu uguqule indlela abantu besizwe sethu abaphila ngaso uNkulunkulu susa ubuhlungu susa ukukhathazeka kwabantu ngegama likaJesu Kristu athandaza ukuba uNkulunkulu letha intokozo phakathi kwelizwe leZimbabwe kuzaleke into entsha into ezaletha ukuthokoza nokuba abantu bakujabulele bebekwazi ukuba wena unguNkulunkulu obusayo kuze kube naphakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo siyabonga kakhulu njalo sikufisela ikhisimusi elihle
siyabonga kakhulu amen
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Siyaqhubeka ngohlelo lapha emsakazweni weStudio 7 lapho esilipha khona ithuba lamhlanje kubana libingelele izihlobo labangane njengoba kulilanga lekhisimusi nje. Ecingweni lapha ngilo Innocenta Kimba itshahelidala uNcube. Ncube ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba kuhlelweni.
Lithini ikhisimusi khona ngapha?
Hayi siyaqhuba ngekhisimusi mfowethu lapha sizama ukuthi sigizigijime lapha siqinaabantwana okufunakalayo imali zakhona yizo ezingaphumi kuhle ngoba lapha kule midwendwe emikhulu emabhenga kodwa hayi siyazama
kodwa be libatholele okuncane abantwana
ye abantwana siyabatholela khona lokho okuncane njengoba lawo usazi ukuthi umumo mubi kodwa hhayi-ke lathi-ke sizamile-ke njengabazali ukuthi sibatholele abantwana okuncane khonoko ukuthi kona badlulise ilanga lekhisimusi
hhayi kuhle kuyabongeka Ncube ungathanda ukubingelela izihlobo labangane
yebo hhayi ngiyathanda kakhulu ukuthi ngibingelele izihlobo labangane labantu engisebenza labo ngathi qalisa nje ngezihlobo zami ekhaya kwamadabe njalo ngikhangele njalo abantu emphila labo abafowethu kobulawayo labantu njalo engisebenza labo ilizwe lonke jikelele njengomuntu osebenza nabantu bathisela ikhephu elihle ikhisimusi enhle njalo bachayele kuhle emigwaqweni babekwazi ukuthi kona hhayi ukugijima isikho ukufika sibe kumnyaka ozayo ka-2017 wabe ungumnyaka esiwukhangele kakhulu kwezimbabwe lapha ukuthi kona siphike siphilile
Yiphi ingoma ongathanda ukudlalela yona Ncube?
Hayi, ingoma ke ongangithayela yona ke namhlanje is ungithayele uLoveN Scandal oka Solomon School.
Aha, yalandela ingoma yakho Ncube. Siyabonga ngokuba kuhlelo liqedise kuhle ikhisimusi.
Siyabonga mfowethu.
But when she said she'd marry me, but now she is gone. But now she is gone. She's gone, she's gone, she's gone. She broke my heart for another guy, and she broke my heart for information has been leaking so far.
LoveN Scandal ja solo ingoma kamuyi uSolomon Skhuza ehlabela kamnandi ingoma esishayeleke uInnocent Ncube.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
iStudio 7 ngumsakazo wakho.
Ngiphethe incwadi lapha evela kumlaleli othi yena ngiqala ngokubingelela lina basakazi beStudio 7. Siyabonga mlaleli. Uyaqhubeka uthi bese ngisiya ekhaya eMatobo ngibingelele izihlobo zami zonke labazali esigabeni semajayimbe yimi umthulisi Dayisaka Dube ingoma ngicela indolwane super sounds bakhuzeni nansi ingoma yakho umthulisi Dayisaka Dube bakhuzeni indolwane super sounds bazwazi kuzani bana musi vadiye vuvava lingafundisa abantwana ubusela bazali njalo lingabaqhuquzeli mabe ntshontsha kusho indolwane super sounds ithi bakhuzeni ingoma esiyishayele umthulisi Dube ijaha lematolo. Ngiphethe enye incwadi njalo evela kumlaleli lapha uTalent Moyo othi yena ngibulisa amajita ami aseGoli eMzantsi Afrika phela uThemba lo Nathaniel. Ingoma kusho uTalent uthi yena ngicela uChitekete. Nansi ingoma yakho Talent Chitekete Leonard Msorwenyo Kadembo. Siqhubeka ngohlelo sihlobo esithandekayo sikwetshisa sisonke nikhonapha emsakazweni wenu umsakazo weStudio 7. Lamhlanje sithakazelela ilanga lekhisimusi. Kobulawayo komfazi uShine Ndoda lidlale njani khona ngapho eCholocho enkabazwe enkayi eKezi emanama Gwanda likaye bathu bamudimu eGwanda eBaitbridge. Ebinga linjani sihlobo zami pramu kutichi munjani amazangu kumachinge kunabo batetenini kumalopa kunabo basekulu kamangubo kainkwedo kunamena tate mangwenyana mihando budabaswazi bangu nebanunguna bangu bazekulu bose ndomudamani maitini khisimusi kahingwe kubambazi kampimba kunabo mokisi nabo Diva Dube bango nkololwa japi kotini mwanaedo imdakasima zwangu maitini maidla chini. Sakazongo wenu sihlobo zami sikholisa sisonke nikhonapha kuStudio 7. Ngihamba njalo labafana beCholocho lamhlanje abethu le idlalate labo elilesihloko esithi iDeluka. Ngiliphethe esandleni manje. Ngilelunga laleli qembu uThamsanqa Sibanda. Akutsho lapha Sibanda ngedlalate lenu lesithathu leli isihloko salo sithi iDeluka kuyini elikhuluma ngakho njalo ezinye ingoma zithini
ideluka lapho esikhuluma khona ngomuntu wasuke ethembisile kubana uzahamba esebenza enza izimanga kodwa ithe sihambile wasebenza wadliwa zindinduma then u-track 2 yakhona ethi imfundo lapho esifundisa sikhuthaza abantwana ukubana imfundo inhle mabangathi befunda bejakho uthi imfundo befuna ukuyasebenza bona bengafundanga then u-track 3 ithi kuyakhuphukela lapha sikhuluma ngento ezenzakala empilweni kubana empilweni uma usakhula kuningi okufisayo ukukwenza kuningi uyabe ucabanga kodwa ngendlela yokubana uNkulunkulu udala abantu ngendlela ezithiyeneyo njalo ubusisa ngokuthiyeneyo njengesandla sile mine engalinganiyo u-track 4 lapho elesihloko esithi mbulali lapho esiduduza khona sikhuluma ngomuntu ephila kahle ephila kamnandi uthe ephila kamnandi waphongugula nje kungazwakali ukubana kuvele ngapi waseshona so lapho siduduza umdeni wakhe izihlobo u-track 5 lapho sibonga umusa wayenkosi then u-track 6 ithi sikabantwana lapho ukhala komfazi ekhalela indoda ukubana ngami sithe siqala ukuthandana ngoba ungithanda ungenzela konke kodwa namhlanje sungihlukumeza uswazi induku ayakho umuzi lapho ngile phutha ahlale phansi sibonisane
abalandeli bona uthini kibo kulilanga lekhisimusi nje
impiko engawashiyela wona kahle kahle okokuqala ngathi happy Christmas umusa wenkosi ngilitshisela okuhle kubana inkosi kayibe lani lidlale kahle lizibambe liziphathe balandeli njengechurch of great sounds sibonga usekele lwenelilwenzileyo sithi ngamandla lisipha wona la ngembono langakho konke qhubekela phambili asiye emuva
hayi siyabonga sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlela
hayi nami ngiyabonga ntongai
Ecingweni ngilo mfana wesilobela umzobanzi Ncube muzi Ncube zoba the best iskim sami sisonke khona pha eMelika eVirginia mzingi yakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mnumzana Nkomo ngithi Khisimusi 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 box phela ntunga akufake phela akufake iKhisimusi
anti ziwa kuwe namhlanje sijive emzini wakho
ha uyakwazi vele sihlala siwa ngapha kozobisto iKhisimusi khona siyaliinvaita lonke mashabelizulu eZimbabwe ngingabe linjani lonke ngiyalibingelela imumuzi obanzi Ncube umfana wesilovela emaplazini ngale kokapu ngiyalibingelela lonke sigaba sakithi nomza wami ochadileyo izolo uprinci wakosibanda egwelutshena ngale hayi ngimfisela sibili impilo yakhe enhlelo nkosikazi wakho umamoyo lo omlethe ekhaya lapha siyakwamukela mamoyo kuthi esilovela ngale eplazini kokapu mbingelela ugogo ukhona ugogo laphana ubabakazi wami unakamihla ukhelina ubabakazi wami unamkhokheli ukhona la ekhaya ubaba omncane wambulesi ukhona umama omncane ubabakazi actually unakatiri laye ukhona vele UK uvakatshile aba nawami undaba ezinhle Ncube ukhona laye esilovela lapho usuku oluhle Ncube ukhona laye usikhululekile Ncube nyambingelela egwelutshena ngale ugogo ongakhohlwa ngale egwelutshena unjani gogo enginjani amadolo akho yakubingelela umzukulu wakho ngapha eMelika umalume upita la ekhonapho kunjani Kisimus mama mncane umpilo ukhona la egwelutshena ngapho ye umalume uSipho kunjani malume ngiyakukhanuka kakhulu lo mama mncane lapho uPriska yalithanda lonke kakhulu ngiyalikhanuka ngalibingelela lonke ngani ngaba le Kisimus enhle kakhulukazi ngingakhohlwa ukubingeleleni usisi wami bantu yeye usisi Nora Dube uSipho sigcine saze sabangaka sibili sakhula sisi ube le Kisimus enhle sibili lo Jose ungakhohlwa kakhulu umza wami laye uMihla kayifani ntabambi lapho khona mza wami hhayi ngiyakwazi ukuthi ayilenda hhayi lokhu ngayo sibili lathi sayisapota lapho esikhona siyabonga kakhulu.
Ingoma ufuna ngikudlalele iphi?
Ingoma yazi nxa wabadlalela ingoma lentsha le mane ka Heavy K ziyamporoma sezimporomiseni bantu eZimbabwe hey siyakwazi ukuthi udubo lethu bantu bakithi eZimbabwe luyi-1 sonke siyalwazi ukuthi ngumgabi wezanu PF bantu kodwa kasijabule nini ngali Khisimusi sike sikhohlwe ngalo umbuso wakoRobert Mugabe ngoba thina vele singabantu esinjani esihlala sizithokozela kuphela sesizithokozele kakhulu thina abantu 36 years lokhu esihluphana la ukhulu lo kodwa hhayi kayindawo ndambona nje lapho hamba khona emazweni hamba lokhu ebhewuke siwe sokuphele nje ka-1 ukuthi aphume kugenqoke engasavuki basinezanu PF basinayo MDC sizabuza thank you.
Ziyamporoma siyabonga Zoba siyabonga skim sami sisendleleni siyezemzini wakho ntambama nansi ingoma yakho ziyamporoma.
I love you all Zimbabweans.
All right aziwe ziyamporoma.
Yes one time
ziyamporoma.
Phetha balaleli njalo abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kumakhale kukhwini bebingelela izihlobo labangane.
Ye ngiyabingelela bonke nje abakhona ekhaya lakithi ilizwe lonke leZimbabwe. Ngibabingelela ngisithi Khisimusi enhle bonke indawo zonke eHarare lakoBulawayo indawo zonke nje njengalokhu siphakathi kwekhefu leKhisimusi. So abaphumeleleyo ukuyabonana nezimuli manje ngiyababingelela ngithi babingelela izimuli abantwana labomama labogogo abangasakwanisa ukuzenzela so babingelelwa yimi unqobile Ncube.
Igama lami ngiphethunela Mpofu ngihlala eJohannesburg eSouth Africa but ngazelelwa koBulawayo. Ngifisela umama ami uMrs Msundire okoBulawayo iChristmas enhle nodadewethu uJosephine osehlala lomama umnawami uPatricia osemganini umnawami uRegina osechiredi labantwana babo ngithi libe leChristmas enhle silikhumbulile and lingalibali ukuthandaza sibonge ukuzalwa kwenkosi uJesu and sisisele okuhle ngo-2017 lami ngiyabonga lani khona ngapho estudio 7 libe leChristmas enhle.
Ziyamporoma siyabonga sihlobo esithandekayo bekukuhle ukubalani kuhlelo libingelela izihlobo labangane silifisela iKhisimusi enhle lomnyaka omutsha olempumelelo olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.